kati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani ntwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 18 kumfumfu 2018 nengutungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje, kube lokuxokozela okukhulu esitolo sako Pick n Pay eHarare namuhla. Abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka, kwagcina kubizwa amasosha namapholisa ukuze londoloza ukuthula. Abalwela amalungelo oluntu bamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi isahluko somthetho wePhosa esenqabela abantu ukuthi batshengisele kasikho emthethweni. Lube kuludaba egudwini olokubekelwa kwabesifazana ezinye izihlalo edale lephalamende emhlanganweni wekomishini ebona ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazana oweZimbabwe Gender Commission. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Kube lokuxokozela okukhulu esitolo sako Pick n Pay eHarare namuhla. Abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka. Iziphathamandla zalesi sitolo zacina zibiza amasosha lamapholisa ukuthi azelondoloza ukuthula. Amafutha okupheka aqhubeka esilela elizweni lonke jikelele, njalo lapho atholakala khona esikhathini esiningi ayabe ebiza imali enengi. Amapholisa kamunicipala weHarare esebenzelana lamapholisa kahulumende namuhla adilize umkambo weCopacabana lapho okuthengisela khona inkulungwane zabantu eHarare. Amapholisa la angene ngamagreda adiliza zonke indawo zokuthengisela kulumkambo okubangele ukuthi kube lokutshengisela kwabaphila ngokuthengisa abadilizelwe indawo zabo. Inhlanganiso zabaphila ngokuthengisa zisole kakhulu isehlakalo lesi. Inengi labalwela amalungelo oluntu selamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba we-Constitutional Court esokuthi ingxenye yomthetho we-Public Order and Security Act iphosa u-Section 27 owenqabela abantu ukuthi batshengisele awukho emthethweni. Udaba lolu belukhwezwe emthethwandaba inhlanganiso ezivalisa iDemocratic Assembly for Restoration and Empowerment, iNational Vendors Union of Zimbabwe, iCombined Harare Residents Association, leNational Electoral Reform Agenda. Igqwetha ebelimela inhlanganiso lezi umnumzana Tendai BT utshele iStudio 7 ukuthi kulokhu kulezinye inhlamvu zePhosa eziyingxaki ezinjengoSection 12 ongenqabeliyo ukutshengisela kwabantu kodwa ofuna beqale becele imvumo emapholiseni. Ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Mfundo Mlilo, umqondisi wenhlanganiso yeCombined Harare Residents Association.
Yiko akade sikukhangelele. Sesikhankase ezikhathini eziningi kakhulu sikhankase ukuthi lo mthetho wephosa section 37 kawuhambelani ngathi lesikelo sombuso owe constitution uyancindezela ngathi uZulu ekujengiseleni ngenxa senza umsebenzi wethu.
Isisusa okuyikho kwayenza la emthethwandaba ukuyini?
Isisusa ngathi usuperintendent wamapolisa edolobheni leHarare wafaka umthetho kumbe singathi ama regulations okubhana kumbe okuvala ukuthi abantu batshengisile edolobheni leHarare. Sasesihambisa lolu daba kumthethandaba we-High Court, safika sathola esingathi yi-relief, kodwa amapolisa kazange aye phambili asinike ngathi ithuba lokuthi sitshengisile. Sihambisa-ke ngathi udaba lwethu ku-Constitutional Court ukuze luye-relifise ukuthi umthetho lo kawuhambelani nesisekelo sombuso.
Bekuluhlupho edolobheni leHarare kuphela?
Ngathi bekuluhlupho olukhangelane nedolobho leHarare, ngoba sathola ukuthi kumnyaka ophelileyo ka-2017 ngathi inhlanganiso eziningi-ningi ezihlanganisela ama-political party, inhlanganiso ezizimele zodwa ama-civil society bebetshengisela edolobheni, betshengisela ngodaba lwama-elections ukuthi kumele alungisise, njalo kumele ngathi imithetho eyenza ukuthi ama-elections abe esingathi angaba free and fair kumele ilungisise. So kulokhu kutshengisela okuningi-ningi okwakusenzakala edolobheni leHarare, amapholisa ayesesaba ukuthi lokhu kutshengisela ngathi kungabiza i-violence, basebefaka lo mthetho wokuthi babhane ama-demonstrations.
Kuleyinye ingxaki elingabe liyikhangelele yini ukuthi ngaba khona ngalesi sinqumo?
Sibona ngani kuthiwa nxa ngathi sinqumo sesivela ku-Constitutional Court kangisilogqwetha, kodwa ngibona ngani sokuphelele khonapha umthetho lo sokumele ulungisiswe ngathi yiphalamende. Kodwa siyakwazi ukuthi lapho esiphila khona elizweni leZimbabwe, amapholisa isikhathini esidingi kabawulandeli umthetho. Siyakuthokozela kakhulu ukuthi ngathi i-court isinike ithuba lokuthi senze umsebenzi wethu kuhle, kodwa siloku ngathi asitrust ukuthi amapholisa kumbe ingxenye zehulumende ziyawulandela umthetho njengoba ufakiwe i-court.
Kuyukuthi abasoze bewulandele, kuyini okunye elizakwenza?
Nxa bengawulandelanga ngibona ngani kuthiwa sizabuyela emthethwandaba, kodwa njengoba libona ukuthi isingo sesizwe siyangaphi, kulokuthengisela okuningi-ningi okungathi kusemabhukwini okumaplani okuhambelana lento eziningi ezinjengazona lezo.
Umnumzana Mfundo Mlilo ngomqondisi wenye yenhlanganiso ezaphikisa umthetho wephosa emthethwandaba, i-Combined Harare Residents Association.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Ucwaningo lokudingisisa ngodlakela oloqhamuka kulandela ukhetho olwabulalisa abantu abayisithupha elibutho luqhubekele phambili eHarare lamhlanje kulokufuthelana okukhulu abantu besipha ubufakazi ngabakubonayo. Omunye wabafakaze lamhlanje owebandla leMDC umnumzana Islam Matosi uchotoze amalunga ekomishini le-esithi gawalaso isithunzi sokuba kiyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba.
Lokhu kulandela isehlakalo esenzakele ekuseni kule inkundla yemihlangano lapho abanye abafakazi beyalelwe ukubhalisa amabizo abo ukuthi bethule ubufakazi. Lokhu kungabisegcekeni kwalelo hlelo kukhanya sekuletha ukungathembeki kwekomishini eyakhethwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi idinge imbangela yodlakela lukamhlaka 1 Ngcwabakazi. Esethulwa ubufakazi bakhe, umnumzana Islam Matosi uchothoze amalunga ale ikomishi esithi basebenza ukuhlambulula uMnangagwa ezenzweni zakhe ezimnyama ukuze umbuso wakhe wamukelwe ngamazwe omhlaba.
In as much as people may want to say we are not here about election, but people they say it's because of election. It was both election. That's what made them to be killed.
Abantu balahlekelwa zimpilo, kodwa sihlezi lapha sithi asizanga ukuzokhuluma ngokhetho, kodwa laba abantu babulawa ngenxa yokhetho. Ukhetho yiyo imbangela abantu babulawa ngoba babefuna ulwazi lwempumelo yokhetho. Abanye okhomishina abalapha babephatheke kulolu khetho abaluthi akumelanga sikhulume ngalo, njalo bahlezi lapha befuna ubufakazi bethu bona babe ngonompembe kulolu khetho. Kumele kwazakale ngumhlaba wonke jikelele ukuthi ikhomishini le ayihlanzekanga, njalo ukuthi iqhuba njani umsebenzi wayo ngokuthembekileyo.
It should be known, because it is going to be known all the whole world that the composition of this particular commission, how was it like?
Uqhubeke ethi abantu abanjengomnumzana Love Momaduku lonkosikazi Charity Manyeruke ngabantu abaphumela egcekeni ngokujabulela indlela ukhetho lwaqhutshwa ngayo bengakabi ngamalunga ale komishi. Omunye wabakade bekhona umnumzana Osalo Siziba obemele aphe ufakazi ulandise ngokwenzakala namhlanje.
He came down chairing the commission emptied their codes in police uniforms that we should wait for 2 p.m. so that we can come back and witness, because there are other people that are supposed to be witnessing, and we can only witness it at 4 p.m. or tomorrow.
Ilunga elikhokhela ikomishi le lisithumele amapolisa azositshela ukuthi kumele sibuye ngehola lesibili emini ukuzofakaza, ngoba balabantu babo okumele bafakaze kuqala. Ngakho sizakwenelisa ukuzafakaza ngehola lesine emini kumbe kusasa. Kodwa lokhu kukhetha kuyisimanga ukuthi kwenziwe ikomishi ezimele yodwa, ngoba sibuye lapha kusisa, njalo ngemva kokuba sivule iminyango yabo asizange sibone omunye umuntu oke wabuya ngaphandle kwethu. Kodwa sitshelwe ukuthi siphuzile. Sesicabangela ukuthi abantu laba bengabe bebhalise amabizo abo izolo kumbe kulokunye abakwenzayo okungekho egcekeni.
Iningi labantu abasola ukwenza kwekomishi le bathi kumele ihlolisise ukuthi ngubani owathumela amasotsha. Udwaba lwabanye abakade bemele ubufakazi abalisokungena enkundleni yomhlangano lo lube ludaba egoodwill namhlanje. Imizamo yeStudio 7 ukuthi idingisise ukuthi abanye abafakazi bayaliselweni ukungena ishayelele edwaleni ngemva kokuba amapholisa ethe lokhu bekusemandleni kanobhala wekomishi obona ngobufakazi yena okade ebambekile ngomsebenzi emahofisini angaphakathi. Kodwa loba kunjalo abanye abafakazi babuye emini bafike bangena kungela zikhubeko. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Life Talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama, sikhangela ngokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesifazana labesilisa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezomvikela welemelika uJim Mattis uhlangane lomunye wakhe wakwele China uGeneral Wang Fench lamhlanje wamkhuthaza ukuba ubudlelwano obuhle phakathi kwamazwe abo buqakathekile ngoba bulakho ukuvimba ukungezwani. Olwela amalungelo oluntu ngokuloba isola uhulumende wakwele Vietnam obevalelwe okweminyaka emibili edluleyo uthe ngokukhululwa wahle wayacela ubuphepheli kwele Melika. UNguyen Hu ufike kwele Melika lamhlanje labantu bakhe ababili lonina efikela eHouston eTexas. Ngabe bandla leMDC labezano PF bathi bayakwamukela ukwesulwa kwesihloko somthetho wePhosa ebesisipha amapolisa amandla okuvimba imihlangano kumbe ukutshengisela kwabezombusazwe emahlayana. I-Constitutional Court inqume izolo ukuthi u-Section 27 walomthetho kumele wesulwe ngoba ulakho ukusetshenziswa ngamapolisa ukwephula amalungelo kaZulu. Kodwa u-Section 12 walomthetho ona uhambelana lo-Section 27 usakhona njalo usetshenziswa ngamapolisa esikhathini esiningi ukuvimba imihlangano kaZulu leyamabandla aphikisayo. Ukuhlaziya isinqumo sayizolo lesi sixoxele lunga lezanu PF umnumzana Joseph Chuma lesiphatha amandla seMDC uNkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Sitshayela i-Constitutional Court uhlombe ngokubona ukwephula kwelungelo likaZulu ngalo umthetho okuthiwa yiphosa ngoba ubususetshenziswa njengendlela yokusikhawulisa ukuthi singaze senza izifiso zikaZulu ngodaba lokuthi sitshelwa ukuthi umthetho wophosa futhi wona kasilalungelo lona lelo. Njalo bebewephula amapholisa lomthetho ngoba u-Section 12 yenalwana akatsho ukuthi sibhale ingwa walo sicela amapolisa uthi wona sibhale ingwalo ukuthi ngelangelinje sifuna ukutshengisela sibazisa kuphela kodwa bona bawuntshintsha bakwenza ngazani sebephiwa amandla ukuthi benze umathanda ukuthi leyo mkhosi sizayenza sikhathi bani yibo abasebekwenza ukuthi basitshele senze ngesikhathi sabo. So sitshayela ihlombe i-Constitutional Court.
Baba Chuma kuZanu PF lisibona njani lesi sinqumo?
Kuyangijabulisa ukubana sibone indawo i-Constitutional Court isenza umsebenzi ngendlela efaneleyo epheleleyo njalo. Into esihlala siyikhuluma yena leyo ukuthi i-court yeZimbabwe izimele yodwa ayimelanga ukuthi isebenzele ibandla elithize kumbe into ezithize. Yona iyenza ilandela i-constitution yethu eyeZimbabwe. Iyatshengisela ubana iZimbabwe lilizwe elile-system ye-justice esame kuhle esayikhangele umthetho ngendlela enhle. Asikubona kuyinto embi thina nxa bekunjalo lakithi kuyosobalula ukuthi nanxa lathi emhlangano besiukuyenza kumbe lathi ukutshengisela sesingakwenza-ke sikhululekile.
Makhumalo ubiti uthi uzabuyela emthethwandaba ayephikisa u-Section 12 libona linqoba na?
Thina njengebandla le-MDC liqoqela baba u-advocate Chamisa asiqalanga namuhla ngendaba yephosa le. Ngilethemba olokuthi amagqwetha ethu angabuyela u-Section 12 nalawo ulaye uzasuswa ngoba wephula isisekelo selizwe. Isisekelo selizwe yiwomthetho edlula imithetho yonke esekhaya. So njalo ngaphinda njalo ukuthi hayi sabatshayela inhlombe. Ubhuti wami uChuma thina njengebandla le-MDC lapho kwenziwe khona ubuhle siyatshaya ihlombe but lapho elona khona sizalikhombisa ukuthi liyona ngoba umsebenzi wethu ukuthi ilizwe leli singaze laba ngamazwane ngokuthi siyephula imithetho yelizwe.
Baba uChuma, abantu abaningi bayakhonona bathi iphosa iyancindezela ngokunjalo bathi kumele yesulwe. Uvumelana nalo umbono na?
Eqakathekileyo ngokuthi nxa sikhangele into lezi njengoba sike sakhuluma maphambilini lolo sisho wami laye uwawukhuluma isisekelo selizwe le i-constitution eZimbabwe yiwo umthetho ophezulu kwemithetho yonke. Ngakho wonke umuntu kumele ahlale ephansi kwalowo mthetho egcinwa ngumthetho wonalowo ngoba umthetho owenziwa ngabantu bezenzela umthetho wabo. Ngakho nxa iphosa isincindezela abantu abayiwo abaumthetho lo i-constitution leyo nxa uthi lowo mthetho usuncindezela abantu umthetho lo lususwe ngoba kathesi asisekho kupolitics zobudlwangudlwangu bezofuna ukugijimisana njengoba sizwa umongameli wethu ubaba Mnangagwa ehlale ekhuluma ubana asisebenzeni ipolitics ekuvula eminyango sitholarethane whether usebandleni eliphikisayo kumbe usebandleni elibushayo okusalayo sonke singabantwana baleli lizwe leZimbabwe. Ngakho-ke kumele sibone sesifika esigabeni sokuthi kona sikhulumisana umlotha sikwanise ukuhlala sikhulumisana ndawonye njengoba njengoba sizwa mina ngikhuluma lodadewethu umakhumalo ngeke ndidine sike sihlale phansi sithi motho motho sindawone kungelalo ukuthi mina ngwe-MPs yena ngwe-MDC kodwa kuda the way tophila ngakuke kumele ngikwanise ukuphila laye so nxa umthetho lowo uncindezela abantwana bezibali kumele ususe
mhlana sibhala sisekelo sombuso savumelana ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho eselizweni iyahambelana lesisekelo sombuso kwasukuthi ithethe isikhathi eside izanu isala ukuthi itshintshelwe yemthetho yikho njengebandla le-MDC sithethe udaba lolu saluhambise ekoti ngoba bese sibone ukuthi izivalo zonke ezezanu ukuthi batshintshele imthetho esithi ngesilungu realignment of the laws and izanu isala ukuyenza khonoko yikho okusikhuthaze ukuthi sihambeni ekoti so sile themba lokuthi izanu isifundile ukuthi sokuqakathekile ukuthi sibuyele nini ephalamende siyelungisa imithetho le eminye engahambelani lesisekelo sombuso
babuthiuma ngamafitshane ungaphosela ukugcina la
ibandla lezanu PF likhokelwa ngobaba u-Emerson Mnambuzi-Mnangagwa libandla eselikhangelele ukuthi bona kube lokuhlalisana kuhle lokuphilisana kuhle elizweni leZimbabwe ngakho-ke silesifiso sokuthi ngabe sonke siyathatha inyathelo lokukhulumisana lokulalelana than i-conference ethi lebihlalisenzakala ngemuva ngale
Umnumzana Joseph Chuma lilunga lezano PF obexoxa endawonye lesiphathamandla seMDC onkosazana Thabita Khumalo. Umhlangano wamakhansili elizwe lonke jikelele obuqoqwe ngabedolobho lakobulawayo bemanyene labenhlanganiso ye-Urban Councils Association of Zimbabwe obuhlaziya indlela zokudinga abatshali bezimali ufike komlindi yagcina namuhla. Lo mhlangano ubuqhutshwa phansi kwendikimba ethi Local Authorities Ready for Investment. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano wamakhansili angamachumi amathathu lambili aseZimbabwe ufike emaphethelweni lamhlanje lapho amakhansili athile asuke ejimbile izivumelwano ezimbalwa. Amakhansili ebehlaziya ngamaqhinga okudinga abatshali bemali kumadolobho abo emizameni yokuzithuthukisa. Obona ukutshalwa kwemali ekhansilini yedolobho lakobulawayo, umnumzana Kholisani Moyo uthi bahlangene labatshali bemali emsebenzini wokutholiswa kwamandla kagetsi elanga ukwakhiwa kwezindlu leminye.
Ye kulo umcimbi we-logic oqalise mhla ka-16 sihlangene lama-investors amaningi avela kwamanye amazwe. Engingawaphawula ngama-investors avela e-UK abayenza ngezwe-solar, ama-solar projects, lama-low-cost housing projects. Sike sahlangana labo saba lama-meetings njenge-management ye-city council. Engikhangelele ukuthi lawo ma-meetings azayenza ukuthi la ma-investors abuya zo-investa kobulawayo. Kuma-local investors, sike sahlangana lama-investors agoqela laba benza ama-water meters for ama-prepaid meters for water. And labanye abangasiphathisa ukubana sikholekthe imali ngendlela enhle njenge-city council. Abanye esike sahlangana labo ngabalungisa amabhasi abanjengabo-foul. Bekhanya bethakazelela ukubana bafuna ukuzovula ikhampani enkulu yokulungisa amabhasi kobulawayo.
Umabhalane wekhansili elupane umnumzana Charlton Moyo uthi ngempela batholile abatshali bemali abafuna ukuzoncedisa ekufakeni izibane zelanga emigwaqweni besebenzisa amandla elanga lokuthwalwa kwamanzi engcekeza.
Ya kukhanya kuyahamba. So far sesithole 3 abafuna ukuzopartner lathi ku housing delivery, bafuna ukwenza i low cost housing. Sesithole about 3 abafuna ukuzosincedisa lapho ukufakela ama street lights, public lighting. Public lighting yakhona iyabe iyisolar.
Unkosikazi Beauty Mhlanga ocacisa ngamaluba uthi laye utholile ibhizimusi emhlanganweni we-logic.
Lapha ku-logic ngeke ngisole uNkulunkulu angangitshaya. Ngidobhile khona okwengudobhile.
Umtsha umhlali wemali oyisizalwane sakuleli kodwa elamabhizimusi e-UK umnumzana Peter Ganya uthi amakhansili amaningi awahlelekanga kunhlelo zabo abafuna ukuthi kutshalwe imali.
Kule problem ngama-urban councils ukuthi balama-wish list ama-projects. Ama-projects angkona abalangwa kahle ukuthi umuntu ungabone ukuthi ungathatha i-project yilei izokunika yini i-positive return on investment. Also akhula i-risk profiling. So vele into zangkhona bala ama-displays anhle kakhulu but ama-proposal angkhona so basic.
Amakhansili wonke ezweni aphakathi kodubo lokusilela kwemali yakwamanye amazwe emizameni yokuqhuba inhlelo zentuthuko ngenxa yokumamanzonzo kwezomnotho ezweni. Umhlangano lo ophele kahle lamhlanje ungenwe ngabatshali bemali baseZimbabwe labasuka emazweni lenhlanganisweni zomhlaba ogoqela ele Italy, iUnited Kingdom, iWorld Bank, lezinye iziphathamandla zamakhansili eSouth Africa, iMalawi, leBotswana, labo bebekhona kulumhlangano. Ngimele iStudio 7, ngiwobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kwezemidlalo namhlanje umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu uthi gabasoze balizwele iqembu leBulawayo City lona elisengozini yokugunyulwa kuPremier Soccer League lonyaka lapho bedivana lalo ngesonto eBaba Fields. Kubika uJoseph Njanji.
Midlalo yesigaba sekhasi le-Premier Soccer League ingena kuviki yamashumi amathathu kulimpela viki njalo iqembu le-Highlanders lizemukela iqembu leBulawayo City ngensonto enkundleni eBaba Fields. Iqembu leBulawayo City lisendaweni yesibili nxa usuka ngaphansi kwengalane njalo kumele linqobe kuyo yonke imidlalo yalo emihlanu eliselelayo kusizini yalonyaka ukuze lithuthukise amathuba alo ukuyalala lokhu lidlala kusigaba saphezulu ese-Premier Soccer League. Nakwelinye icele iqembu le-Highlanders lihlezi endaweni yesithupha engalaneni yemiklomelo. Njalo isifiso senkokheli yaleli qembu yokuba liphutshe imidlalo yalonyaka lisendaweni yesine nxa usuka phezu kwengalane. Ngaleso sizathu-ke umsekeli kamqeqeshi weqembu leHighlanders uMandla Mpofu ukuthi kabasoze balizwele iqembu leBulawayo City kodwa bazalisa ukuba bethathe yonke imiklomelo ngensonto.
Iqembu esidlala lalo ngempela kuviki lithi lona lizabopha siqine ukuze lingaganyulwa kusigaba saphezulu njalo bathi asingeke sibadle sibe sibaphinde umphehlo. Nathi ke asifuni ukuthi inqobe isale kithi, yikho ke sizadlala sijonge ukuthi sinqobe loba nje kungenzeka uba ngokubanqoba bazithole sebegunyulwe kusigaba se-PSL.
Kuhlandlala kuqala ile midlalo yalonyaka iqembu leHighlanders linqobe leBulawayo City nge 1 kanya. Imidlalo yona eviki lamachumi amathathu iqala ngomgqibelo lapho iqembu leZPC Caraiba elizemukela khona eliCapes United ngasenyamunga. Iqembu leNgezi Platinum Stars lizadlala leChapungu enkundleni eBaobab. Iqembu leNitrod lizadibana leFC Platinum ngaseAscott kuthi eleChicken lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseLuveve. Kweminye imidlalo yangensonto iqembu leMthare City Rovers lizanqikelana leliyada ngaseVengera Stadium. Iqembu leDynamos lizemukela leBlack Rhinos ngaseRovaro. Iqembu leTriangle lizadibana leHerentals ngaseKibo. Kuthi iqembu leShapani Mine lizadlala leHarare City ngaseMaclass. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. ngomgqibelo ukuxokozela okukhulu esitolo sakwaPick n Pay eHarare namuhla. Abantu belwela ukungena kudwendwe lokuthenga amafutha okupheka wacina kubizwa amasotsha lamapolisa ukuze londoloza ukuthula. Abalwela amalungelo oluntu bamukele ngenjabulo isinqumo somthethwandaba weConstitutional Court esokuthi isahluko somthetho wePhosa esinqabela abantu ukuthi batshengiseleka sikho emthethweni. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.